Ugaja olubona ngezemfundo luthi akula mntwana ozaxotshelwa ukungabhadali indleko zesikolo, njalo limbhadalo ayizukukhwela, kodwa abazali bathi kade bayizwa ihlatshelwa lingoma kodwa kungela mpumela. Bathi izikolo zikhwezile indleko zesikolo, lanxa iningi labazali eliqhatshwe ngohulumende lilokhu lisabheke ngawayizolo lilinde iholo lebonus. Unkosazana Melody Swela olabantwana ababili uthi lumnyaka umqalele kubi ngoba ngemva kokudla ikhefu engajabulanga emelele imali, lalamhla ulokhu esamelele ibonus okuyiyo avame ukuzijabulisa ngayo lemuli yakhe, kuthi ingxenye ikhangele indleko zesikolo lapho zivulwa. Uthi akasathembi lutho oluphuma kuhulumende, kungakho kazukumangala lapho abantu bakhe bexoshelwe ukungabhadali.
Kulonyaka into ehulu enzwe nguhulumende ayisilungelanga, ikakhulu thina abasebenzela uhulumende. Silokusola futhi siyakhonona ezinhlizweni zethu. Njalo simelele amabonus esingakwaziyo lokuthi aza ngibuya sikhathi bani. Amafisi abantwana asimelele ukuthi siwabhadale ngoJanuary, kodwa asilathemba lokuthi aza kubuya kumbe awasoza kubuye. So hayi, into esiyenzwe nguhulumende lonyaka shuwa asiyithakazelelanga. Asifisi ukuthi kuphinde kwenzakale into enje futhi.
Unkosikazi Charity Ntubeni ongumzali uthi yena umangele sesizwa kuthiwa isikolo somntanakhe sikhweze inhlawulo, yena uhulumende esithi lokhu akukho emthethweni. Imbiko ithi isikolo ezingasi zikahulumende sezikhweze indleko yesikolo ezithi ziyifuna yonke yenele. Kuthiwa abazali abangenelisi lokhu bayatshelwa ukuthi bayekweboleka ngaphi imali yona ebiselwa isizele. Unkosikazi Ntubeni uthi lokhu yikubamba abazali ngomphimbo, njalo abalaqiniso ukuthi budlelwano bani obuphakathi kwabaphathi lenhlanganiso lezi ezibolekisa imali.
Khanya uhulumende loba enze lesi simiso sokuthi ifees ingakhweza, ukhanya akalanyathelwa oluthathayo to make sure ukuthi izikolo zilandele lesi simiso sokuvelela ukuthi lezi zikolo ezikhweze ifees zikhangelele ukuthi abazali bahle babhadale yonke leyo mali kuyona le iviki yokuvulwa kwezikolo. Sezenze isu lokuthi lawo ma-organization abolekisa imali aboleke labo bazali abangenelisiyo ukuthi ba-raise leyo mali. Lokhu sokwenza ukuthi kube lembuzo yokuthi lezi zikolo ezenze lelosu lama-organization abolekisa imali, what do they have to gain from leyo arrangement?
Izikolo zibikwa zengeze indleko yemfundo ngalumnyaka ezigoqela imtshabezi eGwanda esuke kumali phose amadola likhulu amahlanu i-$490 isiya phezu kwamakhulu amahlanu amadola i-$530. Isikolo sesibanesezwe koBulawayo sibikwa sikhwele sisuka kumakhulu amahlanu sisiya kumakhulu ayisithupha amadola i-$600. Lanxa abasebenza kwezemfundo bebeke baphatha udaba lokukhalala umsebenzi, lolu daba luthule ngemva kokuthi bathole iholo lebonus ngeviki ephelileyo, kungaziwa ukuthi iyozala nkomoni lapho ithemu iqhubeka njengoba bevele bengajabuli ngeholo labo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Spanda.